Abesifazana abakumsebenzi oqhakathekileyo abangama frontline workers bathi bekungelula njalo lokho kungelula ukusebenza ngapha bechayisa besiya emakhaya ngoba becatshangelwa ukuba bamemethekisa igcikwane le-COVID-19. Unkosikazi noMathemba Mhlanga ongumongikazi ngomunye obhekane lobandlululo esibholaneni.
Mina njengoyi-frontline worker ekuseni nje ngisiya esibholaneni ngahamba thatha amabhakethi labantu abami sahamba esibholaneni. Wonke umuntu ade sesibholane bahle bacomplaina bengikhangele ngibona ukuthi abantu bakhuluma ngami. Nginxiba abantu bazixoxela nje fika lami ngithi ngifake ibhakethi lami ku-queue njengoba kuyabe kule queue. Bonke vele omunye bengafuni ukuthi asondele eduzane lami, bonke bahle bathatha amabhakede bahamba. So ngazibuza ukuthi ngathi akade lakhanya limbalekela sokwenze njani. Bakhanya becomplaina besithi ngangcono kuye kukhulunywa kukhansela ukuthi abantu laba bengaphiwa mangcono baphiwa amanzi besezindlini ngoba kuzagcina sokubangela ukuthi lathi sitholeni i-COVID. Yikho ngabuza omunye.
Intatheli izindaba yesayithi engene umhlangano walamuhla owasila kulolu bhubhano unkosikazi Abigail Khuphe uthi kuqakathekile ukuba ama-frontline workers bathole usizo.
Okay, ama-frontline workers fanele athole i-counseling ngoba indaba le ye-COVID le it's psychologically draining and emotional draining. Ama-frontline workers njani samba we mix with people nsuku zonke and uyabungakwazi ukuthi umuntu othintane layo ohlangane layo ulayo i-COVID kumbe kalayo nasuhambe endlini uyafukuthela abanye bawubatheleli. So it's emotionally draining. I think ufana uhulumende or ama organizations abasebenzelayo abona ukuthi kuyaba lama counseling services futhi sihlale labantu esixhumana labo abasiguidayo emotionally and psychologically on how to deal with all these emotions that run around kuwe every time you go out and do your work.
Unkosikazi sitshengisiwe siziva u-senior health promotion officer ku-council yakoBulawayo upha umbono wakhe ngejekiseni le-vaccine.
Mina sengihlabele ngathanda ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi labo bahlabe. Siyazi ukuthi kulama misinformation ekade circulator kakhulu abantu bengelashwa le-vaccine, kodwa mina engizalitshela khona ukuthi sengihlabile. I never had any problems. Ngahlaba ngemande. So kuqakathekile ukuthi sonke sihlabe, but nxa usuhlabile akutsho ukuthi akusamelanga siqhubekele phambili ngama singasayenzi ama i-prevention. I-prevention lokho iqakathekile ngoba i-vaccine yayenza ukuthi at least nxa ngingayigula i-COVID-19 ingabuyi ngamandla. So kodwa ama-preventive measures kumele siqhubekele phambili siwenza, make sure ukuthi siyagqoka ama-mask ethu.
Unkosikazi Sibusisiwe Bhebhe obona ngokuqhutshwa kwenhlelo emakhosikazi media ukhuthaza ukuqiniswa kwemfundiso kwabesilisa ngokuphathelane le-International Women's Day.
Obaba siyabadinga ukuthi basimele ngoba ubandlululo oluningi esihlangana lalo izikhathi eziningi obaba yibaba lamandla ukuthi baluqede ukuthi ngoba yibo abaphethe izintambo endaweni eziningi. Ngakho ke siyacela ukuthi khona basebenzise laba mazwi abo okuba baphakame basikhulumele, bakhulumele lamantombazana angawabo, bakhulumele onina labodade wabo ukuze sonke singumphakathi silingane sithuthukise izigaba zethu.
Lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba yomhlaba ethi Women in Leadership Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. Kuthi elizweni isithi Women's rights to decision making vital in the fight against COVID-19 pandemic. Emizameni yokugcwalisa lezi ndikimba inhlanganiso ye-European Union isifake inkulungwane ezingamachumi amabili lanye amadola eMelika i-$21 million ezasebenza kunhlelo zokuqala zokuzama ukumelana lokuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana eZimbabwe. Uhlelo lwabe-European Union olwe-The Spotlight Initiative luqhutshwa phansi kolokulwisana lodlame oluqondiswe kwabesifazana lamantombazana kunhlelo ze-Sustainable Development Goal 5 eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.